Baba banxawuvela umbusazwe suthetho izigebenga usubuswa ngabantu abaphethe ingodo abaphethe inkafula kupha abaphesebenza ngezulu lezandla amajaji lawo lamaparlamentarian labo bonke abantu basebenza besesabela impilo zabo becabanga le kusasa lawo kungavele kuqhuma isibhamu mfowethu ebandla wonke umuntu okhulumayo kumbe ufaka ijudgment kumbe wenza isigwebo kumbe wenzani usenza ekhetha ukuthi usenza kanjani esesabela ukuthi mhlawumbe kusasa engavuke ngekho kumbe abantu abakhe bengavuka bebhujisiwe ngakho khona kuyana nje ukuthi umbuso usezandleni zabantu abaphethe inkafula kupha kusho ukuthi akulaqiniso akulasibindi abaphawula umthetho abangasenza bengayi abanga ukuthi bazakhonjelwa ngamavolovolo la ngamabhomu la esiwa ezweqhuma. Ungabona abantu bebhomba baze babhomba indlele, bebhombe beze bebhomba amadlozi, bebhombe laye umlimi welizwe. Kuyini okusele abangake bakubhombe? Kusho ukuthi sokubusa yena udevuli uLucifer ngokwakhe elizweni elinjalo. Ungabona abantu sebebhomba amathempela, sebebhomba indawo ezihlonitshwayo, indawo zomoya ezinjengenjelele. Akusela lutho abangalucweza bengalubhombanga. Ngakho ilizwe lona leli nje lisekubesabeni, lisekuzileni, akulaka ukuphefumula abantu abangakwenza bekhululekile.
Abahlulele abanengi abahluza lolu daba ngabakhethwa ngomnumzana Robert Mugabe sangumongameli. Siyazi ukubana kwasuka kwaba lokuxabana phakathi kukaMnangagwa laye uMgabe. UMnangagwa wasemhluthunela intambo zombuso. Singabona yini abahluleli laba abakhethwa ngumgabe mhlawumbe bemhlamukela uMnangagwa kulolu daba?
Akulula baba wami ngobana uMnangagwa uthetho lombuso ekhokhelelwa ngabaphethe isikhali. Banengi abasebandleni likaMnangagwa abaseqembini lakhe ababethanda uMgabe njalo abalokhu bemthanda kodwa sebegoqa imisila bachaya izilogani bakhuza yena babonga yena kodwa ngaphakathi bebuhlungu. Labo judge noba bebeyizikhethwa zikaMgabe beyithandwa zikaMgabe bengeke besenze isinqumo esilwa loMnangagwa ngoba nguye ophethe izikhali njalo uphakamisa induku. Lolu uhlelo lwekhothi olwenziwa ngabaphikisayo kumele ukuthi ngalubizelwe amajaji kwamanye amazwe. Kweza amajaji asaba-retire bevele e-America, bevela e-Germany, bevele e-South Africa. Njalo yona i-international community yabuya yazosupervisa ukuthi le ndaba ekhothi ibanjwa njani. Kwaba lamajaji kwamanye amazwe angesabi lutho. Yibo abantu akade bezanikeza isinqumo esiphelele eseqiniso. Laba bangakithi baphakanyisela induku emakhanda lehloka entanyeni. Akukho abangakwenza okungaxhopha uhulumende kaMnangagwa kwakathesi. EZimbabwe kathesi sikhuluma ngokubusa ibutho. Ngakho nxa kubusa ibutho vele amakhothi kumele ukuthi ngakho awahlali. Lokwenziwe ekhothi ikudlala kuyamele bavumelane lalokho okufunwa libutho kumbe bazimisele ukuthi bangene emagodini. Into engayitsho ngamafitshane la.